Lokho kutshengisa ukuthi izinto azimanga kuhle phakathi kweZANU lele ANC kumbe ubungane babo abajayele ukubutshengisa nje kuyabe kusenziwa i-public relations, kodwa ukhona umehluko kumbe kababoni ngaso linye entweni eziningi kakhulu. But also kusitshengisela ukuthi kwesinye isikhathi abafana laba abasuke benikwa izikhundla kuZANU basuka bengaqakathekisi ubudlelwane iZimbabwe labo leSouth Africa, kumbe bengananzeleli ukuthi iSouth Africa siyavala ubuchapa bezanu entweni eziningi.
Ukhona yiphi imfihlo Ndebele uMugwadi angaba elayo ngequla likaRamaphosa?
Kulamahungahunga athi khona omunye waleli qule elafika eZimbabwe we-ANC watshela abantu bezanu ukuthi bona njengabantu be-ANC bafuna ukukhipha uRamaphosa, yiyo into eqakathekileyo kibo, hatshi uzolungisa ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leSouth Africa kumbe uzobona ukuthi ongabe kuhluphe eZimbabwe kuyini. So uMgwadi ubona ngani ngokutsho njalo uzama ukuyangisa uRamaphosa ngokuthi bafuna ukumkhipha njalo, okutshengisela ukuthi iZANU ayisoze imlalele lokukhulumayo ngoba angavuka engekho embusweni.
Isehlakalo lesi isingaphazamisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa yini ngokubona kwakho?
Amboni ukuthi kulong term kuzaba lokuxabana okuya ngaphi. Baza kulungisa behind the scenes, ukhona ozasolwa kumbe ozaxothwa ngalokho okwenzakeleyo. But kutshengisela nje ukuthi amazwe amabili la kazwanani njengalokho abafisa sibekwazi. Uzananzela ukuthi ngoDisemba lapha kube kwaba le nkinga ezibe khona eborder, abantu beZimbabwe behamba ngobuningi besiye South Africa, okwenze uMinister of Home Affairs weSouth Africa wabuya eBeitbridge wazokhuluma ukuthi sebeza deploy ama-helicopters apatrol eborder. Batshe la futhi leZimbabwe ukuthi layo kumele ithathe amanyathelo ukwenza ukuthi ibhoda yabo ingani yaviyeleka. Ngisike sahamba ngingahamba-ke eBeitbridge ngevikilele esanda kudlula, kungani kulo mehluko? Sekulabantu amapholisa amaningi khonakale eBeitbridge, sibone le helicopter lazo sezihamba khonakale along umfula bezama ukuprotect amabhoda la. So ngezinye izinto zenezi ukuthi ukungami kuhle komnotho weZimbabwe kwenza iSouth Africa ikhale ngabantu abaningi abasuke eZimbabwe besiye South Africa. So uzawunanzelela ukuthi South Africa ingazama ukuthi yenze i-quiet diplomacy, kodwa behind closed doors baya betshela iZimbabwe ukuthi hayi madoda, lungisanini umnotho wenu elizwe, ngoba ukufa kweZimbabwe kubulala thina ngoba kugcina abantu abaningi bebalekela kwele South Africa.